ngabe babuyile kithi ezanuphefu lapha ngobizabatshela ukuthi lingasusi into leyana lingakakhulumile bantu. Kodwa bazendlela omathanda kodwabona kuhangukuthi kwesinye isikhathi uyakuthithi bona ezanuphefu uyesurprise ubona into kasingasawazi uhamba njani. I think kona kwana kumele kufundise iy'gade zakhulumende zonke ukona abafunde into bayi-totalabantu ka. Kukhuluma nabantu kuqala abanikazi bezigaba zona sibona lapha thi bakhona abaphiiaseaoayo bakhona bemhlaka bakhona bakhona ngenhliziyo society ababandla ebhenkolo bakhona khulumise nani la bantu hayi kona liyenza into beseliyalitholisa ngezigaba kwesinye isikhathi ibotshengisela ukubhanqa obedwa ngabanye ama-stingu 7 abasebenzela uhulumente okutshengisela abahambelani ezanuphefuona kuthenisakwethu ukuvuka ukuthi bakwenze ungakakhulumisana la bantu ngoba kanti uzakhipha ibhakane lana eyazosuke liyi-temporary sufake liye liyi-temporary kuaenzaaana angikho lapho esikhathi ubona ukuthiaeaani ngento engelakhanda engelamsebenzi sifuna abantu abakwazi ukunxaba ngama-stivu yes dasedle apolitical but abanye abantu ukuthi iqini elikhona basebenzele egangeni koba bekwazi ukuthi abantu bazasuke basele umangaza njengomkhokheli wezanuphefu kuthiwe abantu abayibo abenze ukubhanqaaloesingawuti nabo bekwenza ngabo bovele bekwazi ukubona hayi igem yakuzanuphefu ngeke zanuphefu azange sizitshele odabona and mina ngisemtiwa committee ezanuphefu yangikhona ukuthi making this import yezanuphefu I think asikwazi ukuba yenzeni baba ngokubhanqabola lobana singakuthumiye lapho.
Kulabanye abanakana ukuthi ibhakane leli lingaba likhitshiwe ngoba uhulumende ubona ngani ihawu leli ngelemthwakazi okulibandla uhulumende akhanya engazwanani lalo, ungakubona ngaleyo ndlela?
That's a very stupid analysis. Ihawu laba khona kudala ngesikhathi sakomzika zabalobe ngoba ihawu letiyana ihawu labantu bonke balakomthakazi laba emthakazi xa bebuyile kabisi iphizibuyele izolo le. So kuyini usongeke sabika ngehawu into vele eyicele vele siziqhenya ngayo even kubhoso lapha kokobulayo ihawu letiyana and siziqhenya ngayo. So it is nothing to do with people who have intakazi ngithilo kanti ngubhani ngoba njengabantu emahofisini akahulumente betshale bona ngalo into meeiaeuanobaleendalodan but akulalile emarapino kulokuthi ngomuestivu 7 nabomo ekwazi ukuthibona ezidemi zabo yakuzaeu but this is the time now when aaaaaa yingokana elaliona mina ngihlala silo mina nxa nifuna ukuzidlema kuhle sivumeleni kona osivu 7 sibazilaa then we'll know that they're answerable to us. If they're not answerable to us, ngahamba ngathi ekhlandlela abantu emahofisi kahulumende ezenza abantu zamtheko kufanele ngisho no sorry ngithethe isitashini zoba what boss they are head office in Harare.